don't call us in actuality, the local government, the central government, made a service in Ghana about any lower tier, any upper tier. So, from Ghana, we can have a corner which is very good to be able to do the same thing. We can have a medical call. Nabe ke wakarenda alokumele laphumele izinqumo ezizakwenza ukuthi abantu ngapha phansi thina siyizakhamizi sifinyelelwe intuthuko ngoba i-local government yokumele lokhu intuthuko kakhulu ezigabeni i-central government iyisekela ayiyiseleli kuphela ngenkulumo ezakhanya ukuthi i-central government isekela ama-local government langama-resources okunjengemali lokunye okungenza ukuthi ama-local government asebenze.
Udaba lwekholera umnangagwa akhuluma ngalo, siyazi ukuthi umkhuhlane lo usubhahile kulezi nsuku. Kobulawayo khona kunjani?
Kube waba khona ikafika esigabeni sephumula lapho kube waba khona ngesikhathi sifikile abantu abaningi ade befike ezibhedlela batshele ukuthi hhayi kungaba kungumkhuhlane wekholera, umkhuhlane wesihudo. Baselethisi namasinyane babebulawa futhi icouncil wazambuthwayo nabe banika abantu okokugelisa izandla, banika abantu amaphilisi ukuthi bafake ngabe abanasamali labagwakeze ukuthi bafake kiwo amali. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi konke khonokho kuveza ukuthi mhlawumbe okubangelwa umkhuhlane lowo ikumemetheka kwengcekeza. Ingcekeza leyo kungabe kuyukuthi mhlawumbe izambuli ingcekeza yezambuli yalise yasichithisaka kumbe lokugcwala nje kwezinto ezithengiswayo emadolobheni ngoba siyakwazi ukuthi umemetheliswa ukuthi umuntu abambe ingcekeza fanele kuyukuthi udle mhlawumbe isithelo engasigelisaka lokunye. Kodwa-ke imbangela enkulu kakhulu ikuthi izinto lezi abantu abazidlayo kakhulu ezivalisa amafefu lokunye nje wayofuna ukuthi umuntu ahlala kugeziseka ongageziswanga senziwa kuyini khonokho. Senziwa ukuthi mhlawumbe amanzi indlela abantu abawathola ngayo amanzi asilela, amanzi amilandi kabani, amanzi-ke ukuthi idolobho libe lamanzi amaningi kumele ukuthi ama-sources lapho amanzi atholakala khona esina amadamu la madamu abe maningi, ngubani okumele akhe amadamu abe maningi ezigabeni nohulumende. So i-local authorities umlando wayo ukuthi wona njani abone ukuthi amanzi afinyelele ebantwini kuphela esingathi khona bona i-piping of amanzi sebawaletha i-pumping ibuye ebantwini. Kodwa umlando omkhulu kakhulu kuhulumende esingathi i-central government kumele kubone ukuthi izindawo zethu zonke ezimbabwe ziyathola amanzi ngokuthi kwakhiwa amadamu ayenele ukuthi abantu abakwemadolobheni emaphandleni bathole lawo manzi.
Uthe njalo umnangagwa amakhansila kumele achiyane le misebenzi yenkohlakalo. Kubaluleke kanganani lokho?
Inkohlakalo iqakathekile kakhulu ngoba ikekekunandela ukuthi ama-councillors amaningi angenawo ngabantu abancane esikhathini esiningi. So umuntu omncane esikhathini esiningi uyabe ngelalito olubambekayo ngakho kuyabe kuthenxa ingena ekhansilini layekhangela ukuthi ngiyakuthola okuthize abe sefike ukuthi mhlawumbe bakhona abahlakaniphileyo kulayo abazamdonsela ukuthi akhinelaye engene emacaleni entohlakalo lokuqhabanisa. So kade kusenzakala esikhathini esiningi ukuthi abantu abaningi bebezimisele ukuthi bayekhankasela ukuthi bangene emakhansilini bengasohlanga ukuthi bazofikelisa izigaba ngama-local authorities. Kodwa besose ukuthi bathole lokho okutholakalayo ma umuntu esefike waba yingxenye yekhansili futhi ukuthi abantu benikana izitendi benikana amatenda lokunye kuyingxenye yenkohlakalo yokukhwabanisa. Ngakho-ke nayo bakhengasele ngalokho sifike uqondile kwenzela ukuthi lanxa abantu bengena bekwazi ukuthi bazoseva abantu hathi ukuthi bazoziseva bona ngoba thina siyanga ukuthi sithole intuthuko ezigabeni eletha yiwo ama-councillors nama-policies e-oversight olabayidlalayo kuba ngangenele ukuthole ukuthi sebesiyachupha okumele kube yikho ukubhenefitha izakhamizi.